okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala enxenye lokokugcina ikakhulu kuyakuba ngokokugcina eLupane ukuthi ubonge imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka eduze leLupane kwampana kwafa umshayeli walo kalale ngokuthula amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya bazokuba seLupane bebhoda abanye behamba ne-candidate abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidate besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota lingayekela ukuvota livotele iZANU-PF kakusoze kulunge abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGugurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZANU-PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yeZEC laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani
lakhankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapho elisilela khona
nakamjwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by-election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MBC Alliance ukhangele inani elitholwe yiZANU-PF kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko phela thina kasifani nalaba abaphoyi ukubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho siyabuyela futhi ku-ground nje amaviki iviki yona le elandelayo sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba sizwe kuthiwa sebeqalisile ukwethuselwa ukuthi wena ngovotela i-MDC.